lokho bekhona embare befithi badinga ummeli wedale parliament wakule ndawo bazondele ukuthi kungani kube labantu abaningi abafike emhlanganweni njalo besethesa ummeli wedale parliament owezibare amacala angazwakaleni angekho emthethweni njalo siyazi ukuthi kuyuthi umuntu becala phela icala liyabikwa emapholiseni kakusuka kuthunyelwe amashugu yezanfia
kodwa eminye imbiko ithi abantu bebengabaningi kangako kulowo mhlangano
ye imbiko le ingabe sitsho njalo ngendaba yokuthi izandu izama ukuthi kukhanye ngani bekulo mhlangano upresident uSithamisa awubizileyo wabiza abantu kukanti sikwaziyo ukuthi upresident uthena ngilo mbiko emfuna ukupha ilizwe ngalokho ngizangisendaweni enje ofuna ukubuya kabuye akekho nomunye umuntu omemiwe ukuthi abuye emhlanganweni kapresident abantu bonke ekade bekhona ngabantu abasuke kuconstituency yembare njalo i-MTC kayisilobandlela nde ukubiza abantu kumbe lithola abantu ngamapasili balethu emhlanganweni konke khonokho kungekho abantu baziyele ukuzokuzwa umbiko kapresident okade wona umbiko obusuke kuphela iy'ntathu elezindaba lezinye izihlonitshwa ezikhona kwale harara
sikhuluma kanje ungaphi ummeli wembare
uwonalo buthamisa ulondolezekile lapha khona njalo siyazi ukuthi kuzabazima ukuthi kube lokuthi abantu bamthole
lilobufakazi bani bokuthi ngamalunga ibandla lezanu PF
sesibufakazi ngoba sitsho ngamanje njalo indaba yokuthi amapholisa agijimanga kangako siyazi ukuthi zanu kayeluthi ukuthumela abantu abathela izikhali kathiyelwa ngabantu abathela izikhali ukuthi bagcine balwisanise lalaba abafuna ukwenza imisindo kutshengisa ukuthi abantu laba banobudlelwano lezanu PF kumbe lohulumende njalo amapholisa afikele ukuthi zangabambi labo abenza ukuga
solubikiwe yini lolu daba njalo bathini ngalo
ye udaba lolu lubikiwe ngempela njalo bona abantu laba benza umsindo abafuna ukwenza ukuganga bafike nasemapholiseni ngokwabo ngakho bengasadingekele ukuthi sithi amapholisa akusele ufanelaphange akombozele abantu labo ababophe ngoba abantu labo abangamashuruti bafikile epolice station
besiyakwenzani
besithi badinga ummeli wedale laphalamente u-honorable Thamisa
ubekhona emapholiseni
hhayi ngeke sibe sisatshelokho-ke phela ngoba siyabe sesimthengisile kulabo abafuna ukumhlukumeza nokumlimaza
akulabantu abalimele
okwamanje siyazi ukuthi kulimale izimpahla singatholi umbiko wokuthi kulabantu abalimeleyo kodwa uhlangothi lwe-MDC olo welfare department luzasinika umbiko singakayelaya namhlanje nxa kusuke kwabakhona okunye ukulimala ebantwini
yiziphi izigaba zembare ezithinteke kakhulu
mbare national njalo nasepolice station lapha kade epolice station yasembare matapi sibona kube lo msindo omkhulu kakhulu njalo abantu abahamba ngezimoto mbare yonke nje ingahlalisekanga kahle kodwa ngiyazi ukuthi usangothi lwethu ole-MDC youth league soluphe umbiko solusazisile thina ukuthi hhayi ngonxa amapholisi engafikanga angena esikhundleni enza umsebenzi wabo bazathatha amaqhinga okuthi bavimbele ukulinyazwa kwamalunga ebandla le-MDC